Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 5 zibandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
i-lockdown siyabona iqalile sibili kuyisiphithiphithi ukungena edolobheni, kodwa mina ngiyihlulekile ukungena ngoba amapolisa akhona ahlupha, njalo izimoto zakhona eyi aziningi kakhulu.
Bekungela bantu abaningi edolobheni leHarare lapho izakhamizi zaleli dolobho ziqale ukulandela iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Kodwa udubo lube selusiba khona ekutheni kwakhona kuhulumende la u-city council, ngoba abantu kade sibasezindlini bahleza kula manzi. So umkhuhlane wakhona uzaphila njani? Yilo udubo olukhona.
Kobulawayo izakhamizi zikhala ngokuthi imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus iqutshwa ngesandla esilukhuni ngabezomvikela lamapholisa abavimba phose wonke umuntu ukuya enzikini yedolobho lanxa bayabe belezizathu laba bantu. Inani labatholakala belegciwane le-coronavirus eHarare lokhu liqansa kulandela ukutholakala kwabanye abangamakhulu phose amathathu 299 bebanjwe leli gciwane izolo nje kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kanti kwabantu abangamakhulu edlula amahlanu 564 abahlolwe batholakala lwele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo eHarare kuphela, kufunyenwe abantu abangamakhulu phose amathathu 299 belalo. Kunje sebezinkulungwane phose ezilithumi lasithupha 15,829 asebehlolwe bafunyanwa belegciwane le-coronavirus. Abasinde kuleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi lanye 11,716, kwafa abangamakhulu phose amane 384. Kuzwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose befike izigidi ezintathu 2.9 million yabulala inkulungwane ezingamathumi edlula ayisithupha 67,928. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi adlula athoba minwembili 85.8 million ababanjwe igciwane leli, labulala phose izigidi ezimbili 1.9 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-coronavirus emhlabeni jikelele asebezigidi ezedlula amachumi amabili 20.8 million. Kwabhubha inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 353,632. Bekungela bantu abaningi eHarare lapho izakhamizi zaleli dolobho eziqale ukulandela iziqondiso ezintsha zikahulumende ezokwenqabela igciwane le-coronavirus ezikuzinga lesine kumbe level 4 ngesilungu. Uhulumende uthi uthethe leli nyathelo emzameni yokuvimba kumemetheka kwegciwane leli, kodwa abanye besithi lenziwa ngendlela ebandlulula abaswelayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuza ngemva kokuba uZulu elalele isixwayiso sikahulumende sokuba uZulu wonke ahlale emakhaya, njalo kuza ngemva kwesaziso esethulwe ngumphathintambo wezempilakahle engomunye wabasekeli bakamongameli uretired General Constantino Chiwenga ngomgqibelo sokuthi ilizwe selibuyele njalo ekuqiniseni i-lockdown emizameni yokwehlisa amathuba wokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni.
People must stay at home, save for buying food and medicine or transporting sick relatives.
Abantu mabahlale emakhaya baphume nje besiyadinga ukudla esitolo. Le mithi kumbe ukuphelekezela abagulayo esibhedlela okuningi kubekwe kwacaca kule lockdown order. Abaphatheke kumsebenzi wokuthenga lokuthengisa impahla sebemisiwe ngaphandle kwabamankampani amakhulu kanye labezimota ezithwala impahla eqakathekileyo lalezo eziquma elizweni ukuya kwamanye amazwe.
Kodwa isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezisebenzisana loZulu eye Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi lanxabe isekela i-COVID-19 lockdown, usola ukubandlululwa kwabaswelayo.
Kodwa sibonanga zathi i-lockdown leyi liqiniso iyenza zathi inika i-advantage kulabo abatholayo kakhulu. Noma bona bavumelwe ukuze bahambe kumahotela besiyonatha besidla njalo kuma trips abo le ndizamtsina bekhwela behamba. Kodwa abaningi kumbe asingabathi imajority ozulu laba abangatholiyo kabakwanisi abangela mali kabakwanisi ukuze bayenze lokho.
Okugcizelelwe ngumnumzana Efincube ingcwethi ebona ngokulwela ilungelo loluntu enhlanganisweni ye-National Consumer Rights Association NACORA.
I-lockdown le ibonakala iqondiswe ebantwini abangazoziyo abayanga, abantu abahluphekayo, abantu abanothileyo abaziphilela kahle kakukho lokukodwa abakuvalelweyo. Ama-aeroplane azaqhubeka esebenza, amabhasi emakhaya avaliwe, ilapho esithenga khona imbhida lezitolo zethu ezincane lezi zivaliwe. Kodwa ke amahotela abevuliwe, lamabhawa emahoteleni avuliwe, lama-restaurant emahoteleni avuliwe. Konke nje okuphathelene labanothileyo kusele kusebenza, kube sokusithi okwabayanga kwavalwa.
Abamabandla aphikisayo abalisa ele-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora bathi bebengalindele ukuthi uhulumende engaqhuba njalo olunye uhlelo lwe-lockdown kuvalwe amabhizimusi wona abevele esehluleka. Unobhala kwezokukhulumisana loZulu kanye lokusabalaliswa kwemibiko kuleli bandla, umnumzana Witness Dube ulandisa kabanzi ngalokho.
Ngabe uhulumende uke wazama eminye imizamo engayenza ukuthi lawo ma-business asale evulile, kodwa kuxwayisiswe kumbe kunanzelelisiswe ukuthi kungayenziwa mcabango bani ukuthi lokho ukuvula kwama-business kungabi yindlela okungathelelwana ngayo umkhuhlane. Amapholisa ebenganceda, amasosha khonokho akade kwenza ebengakhangelisisa sibili ukuthi kufakwe eminye imithetho kuncediswane labantu, mhlawumbe abanye abantu basuke ebantwini kube ngabantu abancedisa amapholisa lamasosha ekuthini kukhangele ukuthi wonke umuntu uyananzelela izixwayiso zawona lombhuqazwe we-COVID.
Kulabo abavunyelwe ukuhamba-hamba besiya emsebenzini abanjengomnumzana Paul Ncube wasemzini weKhuwatsana uthi bekuhanjwa nzima lapha emigwaqweni ukungena enzikini yedolobho leHarare, iningi labantu libuyiselwa muva.
Kwathiwa kababuyele until i-lockdown le iphele. Ya kutsho ukuthi ya kunzima sibili ukungena kakhona e-town. Ngoba namhla edolobheni indawo eziningi vele ezinjani zivaliwe, ama-shops amaningi avaliwe, avuliweyo ngamakhulu ama-supermarkets but mostly ama-shops la amancane avaliwe.
Kwasekelwa ngumnumzana Tafazi wachigandiwa laye othi bekuhanjwa nzima emgwaqweni omkhulu oquma phakathi kwelokitshi le-Warren Park bucwadlana lalapho ahlala khona.
I-lockdown siyabona iqalile sibili kuyisiphithiphithi ukungena edolobheni, kodwa mina ngiyehlulekile ukungena ngoba amapholisa akhona ahlupha njalo izimota zakhona eyi aziningi kakhona.
Uhulumende uthi ukubone kufanele aqinise iziqondiso lezi ngemva kokunanzelela ukuqonga kwenani lasebehlaselwa lokubulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni, kakhulukazi phakathi kwenyanga ezisukela kulwezi nyakenye kuze kube manje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lunye kobulawayo iziqondiso zokuba abantu bahlale emakhaya benganyakazeli enzikini yedolobho zisolwa izakhamizi ezinye ezithi iziqondiso lezi ziqutshwa ngesandla esilukhuni ngabezomvikela lamapholisa abavimba abantu ukuya enzikini yedolobho lanxa kulezi zathu eziqinileyo zokuthi baye khona. uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba ikhathazekile ngobhubhano lweCOVID-19 olukhwaze ngolaka umnyaka wonke ka-2020 osokuze kwachaphela kulumnyaka osanda kusungula oka-2021 osokubangele ukuba uhulumende ethule isiqondiso sokuba abantu bahlale emakhaya okwenyanga yonke. Isakhamuza kobulawayo umnumzana Khulamuzi Moyo yena ukhala ngodubo lwamanzi ngalesi isikhathi abantu bevalelwe.
Umkhuhlane lo hayi awukho muhle. So i-lockdown le khona yakhathesi mbona abantu futhi bazakooperata i-lockdown yekamatch last year. So leyona leyo bazakooperata sibili abantu lokuthi bagqoke ama-mask kube le-social distance yikho kuqakathekileyo ebantwini. Kodwa udubo lube selusiba khona ekutheni kwakhona kuhulumende la u-City Council ngoba abantu kathi sibasezindlini bahleza kula manzi. So umkhuhlane wakhona uzaphila njani? Yilo udubo olukhona.
Osakhulayo uNozipho Moyo uthi lanxa bevumelana le-lockdown usola uhulumende akaphathisi abantu.
Siyananzelela i-lockdown isiqalela namhlanje. Siyafuna lokho kwenziwa i-government nxa sikhangela inani labantu esibethola umkhuhlane lo. Kodwa siphinde sizibuze ukuthi uhulumende wenzani singasabali ukuvalela abantu ukuthi behambe, ukuthi esize abantu. Ngoba ukuhamba kwabantu yikudinga impilo. Linjengoba sokule lockdown, kuningi esifisa angabe uhulumende weZimbabwe engakwenza ukubona ukuthi abantu bengaphephelaphi.
Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital, ngomunye wabasekela ukusungulwa kwale i-lockdown.
Lockdown iqalile namuhla. Kukanya haya abantu balutshwana abasedrobheni isiminyeminye asikho lamuhla. Siyathaba kakhulu ukuthi i-lockdown le izancedisa ukuthi umkhuhlane egcikwane le-coronavirus ungamemetheki kakhulu njengoba kathesi ukhanya ulibhubhane elibi elibulala abantu. Yikho asiqiniseleleni silandele imnqumo yona le ekhona eye-lockdown ukuze impilo zethu ziqhubekele ziye phambili.
Ilunga leibhethu likaZulu umnumzana Lungile Nyathi uthi uhulumende kumele atholise abantu ukudla ngoba ku-lockdown yakuqala iningi lapho selabulawa yindlala.
Ya umkhuhlane we-corona lo ukhanya usuqala phansi, ukhanya usosanda sibi. I-lockdown right, but into erongo yi-lockdown ukuthi abantu bevalelwe behlale ezindlini abazakudlala. At least ngayo i-government iyaprovida ukudla, welfare ibinceda abantu behlezi, because anima behlezi abasasebenzi, abasatholi imali, abasatholi kudla. So ngayo i-government at least iyancedisa with something, inceda abantu, because ihlezi yakuqala abantu
I-World Health Organization yona layo ikhuphe imibiko ithi iphakathi kokusebenza ukuba kusiyaphela umnyaka ka-2021 kube sekulamajekiseni ayedlula amabhiliyoni amabili ayabe esetholiswe uZulu emazweni asathuthukayo emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Bathi okwamanje kulamajekiseni athile agoqela i-AstraZeneca, i-Pfizer, i-Moderna lamanye aseqalile ukuthengisa leli jekiseni le-COVID-19 vaccine. Ngimele i-Studio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuthi ngakucele labasakhulayo bakhona. Abathi bayasisekela isinqumo esithethwe nguhulumende sokuya kuzinga eliphezulu lokuvinjwa kwelizwe i-level 4 ngesilungu njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kugcikwane le-coronavirus. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona Dibiti yena othi lanxa esamukela isinqumo esithethwe nguhulumende silakho ukuphazamisa impilo zabatsha.
Kulevo ko usikhumbuza ngesikhathi i-corona iqaliswa ngobatsha engunanzeleyo ukuthi ngo-December lapha sikhe sababhizi kakhulu, sibe sinezihlobo zethu, sinemtshado kulandilani. Kodwa konkhana sokwenza ukuthi ama-cases e-COVID-19 kube le-spike. Lesikhathi sike sadinwa khona okwamasiloku, hayi, corona la itasungwe kunja. But because uhluphe sesidlalo kathi esikuthi khona sizayenza njani impilo isinje i-lockdown siqalise umnyaka uqalisa so iningi lethu siyasebenza sizakwenza njani okuyizinto kwakhona
i-level 4 uhlelo lwe-lockdown luzathinta njani impilo zabantu
hayi zabantu khona kunzima because mostly i-hustle entrepreneurship leyana ukuthi we are living from hand to mouth yabo imali layo maybe yiyona le esiyisebenzise festive season uthenga lokhu la ugijima usenza lokhu but immediately to have a lockdown hey, is that for abantu abatsha it's a tough time for us but esingakwenza ukuthi nje sike sezame lathi ukuthi sibe innovative but you find that singaba innovative kakhulu imarket yethu siyagcina sesiyikhuthile ngoba imarket yethu still believes ukuthi nxa usenza into kumele uyenze lo muntu omaziyo so you can only base on your clientele to say okay I can do this for you in the next so and so days and umuntu lisebenze siya phambili but otherwise it's about relationships now with our customers. Otherwise, new clientele, it's hard. Munti abona what you're doing online, and everyone is now online by advertisers on Facebook, even the gym lapa. You find it so good flat. Everyone is already online, which is a good thing. But the market has to adjust also, or the payment terms have to adjust also. Because kathesi kunzima ukuthi umuntu akubhadale engakubonanga engakuphanga imali yakho in cash. Ngoba many people now work with US dollars in the exchange rate. So you find that kunzima umuntu ukuthi akubhadale nge US dollar via any means. There is no paper, there is no what. So you have to go into the banking system and do that. Kunzima kakhulu because umuntu abe kutshe ukuthi I product kutshe ulayo. All right, imali yakho layo 20 US. Kodwa mina ngise country park. How do you even go there when it's under lockdown?
Umnumzana Nkosi khona DBT ngusomabhizimusi osakhulayo onguye njalo owasungula umsakazo we-Community Podium TV ubexoxa lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. UMike uphinde waxoxa lo mnumzana Blessing Phiri usomabhizimusi osakhulayo wenkampani ye-Don Mitero ethengisa impahla etshiyeneyo egoqela amasudu kanye lezicathulo zabesilisa.
Le pandemic le COVID-19 yenze ukuthi amabusinesses ethu abengazathi ayihlangaphansi ukuthengiselana bengahambi ngendlela esasifuna ukuhambe ngayo.
Uhlelo lwe-lockdown luphazamise njani indlela ophatha ngayo i-business yakho?
I-business lethu lisebenza ngabantu. Sibona ukuthi ukuthengiselana lokuthengisa kwethu bekungayisiko esasikufuna. Ngamanye amalanga zero sales. Isibe lenyanga yonke singathengisanga lutho. Lokhu kusiphazamise kakhulu njengathi abasakhulayo.
Nangu 2021 usefikile, it's phakathi inside. Njengosomabhizimusi osakhulayo, sikubona izinto ezinjani ezilapho ukuthuthukisa ibhizimusi lakho?
Ngibona zathi into esiyidingayo njengamabhizimusi amancane, lusizo from uhulumeni ukuthi esisize lama packages, lama stimulus packages, ukuthi siphenduke lati back to our feet, ukuthi sesiqalisa i-production. So sizo from ukhulumende ukuthi esinike ngveni ama small loans ngveni ama stimulus packages ukuthi siphenduke lathe businessini.
Umnomzana Blessing Phiri ngusoma business osakhulayo ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 ecingweni eseHarare. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukuvota kwabantu mathupha okwe in-person voting kuqalisile namuhla edolobheni le-Georgia kukhetho lwe-runoff oluzakhomba ukuthi ibandla elizakhokhela phakathi kwelama-Republicans lelama-Democrats yiliphi kudale le-Senate. Kubikwa zindala zombili kumabandla omabili kulolu khetho olungolwesibili ngoba olwakuqala lubanga lempumela ecacileyo. Asebevotile ngaphambilini bebeyizigidi ezintathu 3 million njalo kukhetho olwedluleyo kwavota abayizigidi ezinhlanu. Kukanti labo abangatholanga ithuba lokuvota balitholile. Umongameli Donald Trump othi waqilibezelwa kukhetho lokudinga umongameli olusanda ukuqhutshwa ukhankasele amalunga ebandla lakhe lama-Republicans wathi umnumzana Joe Biden obikwa wanqoba njalo olindelwe ukugcotshwa kunsukana ezilandelayo wasekela abebandla lakhe lama-Democrats. Umanyano we-United Nations uthi uzamanyana labanye abalwela ilungelo loluntu ukuthi
kuthunyelwe abantu abazaphathisa wezinye indawo ezimbili eNiger kulandela ukubulawa kwabantu abalikhulu kulindawo ngempela viki ngabahlamuki.
Ukuqiniswa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kubikwa kuzabangela ukuthi abaphila ngokuzisebenza bathwale nzima ngoba bengasoze bavunyelwe ukwenza umsebenzi kade bewenza okwenyanga eyodwa elandelayo. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi impilo isivele yaqala ukuba nzima ngoba iningi ligcine ukusebenza ngempela sonto.
Ya isimo sinzima for abantu abaningi abasebenzayo. Njengoba sisazi ukuthi abantu abasebenzayo vele abala baphila ngokuthengisa bethenga ukudla, abala mali esidinga ama-savings kumbe le encane abayibekayo ukuthi nxa sekunzima bathenga ukudla. Ngokunjalo-ke abaningi vele bazingela besidla, or ngathi ngesikhiwa they eat what they hunt. So ngokunjalo ke kusho ukuthi nxa sokuvalwe ngcika nje emkamba abasebenzela khona kusho ukuthi iy'ngulo eziningi zizaba senkingeni kumbe ngithi ezisenkingeni vele njengoba so abantu abaningi bagcina ukuya emkambo. Khonapho sifuthi abantu bevela vele kukhefu nje kade ngala muntu okwaziyo ukuthi kuzavala ilizwe ngci kusale laba kuthiwa ngama-essential services. But ngomnakano wethu na njengenhlanganiso emelela abantu abazisebenzayo la malunga ethu sicabanga ukuthi abantu abazisebenzayo njengoba bebephethe umkhonomi ngasikhangele imbiko eyavela IMF ukuthi babambe umkhonomi nge-70% ekhulwini. Tshengisela ke ukuthi ngabantu abamqoka kakhulu esithi they are providing an essential service kumbe baletha iqakathekileyo kwezomnotho. Ngokunjalo ke sicabanga ukuthi ngawuhulumende uvumele kumbe ngaba uyavumela ithiwa sisekhona ngabe uyavumela abantu abalamalayisensi bathengise basebenze belandela izinqumo ezabekwayo zinezi ezokuthi kulwisane lomkhuhlane lo we-COVID-19 ukuthi basanitize bageze izandla bagqoke ama-mask.
Ingcwethi kwezenotho yelizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi ukuvalwa kwelizwe lokhu kuzalethela uzulu udubo ngoba umnotho ubuvele uguqe ngamadolo ilizwe lingakavalwa.
Nxa sikhangele ukuthi i-economy yethu ibiguqe ngamadolo ilizwe lingakavalwa, so khathesi uhulumende esesithi yena ilizwe kalivalwe okwenyanga eyodwa. Amabhizinesi amaningi bebelethemba elokuthi bazaqala ukuvuka bazaqala ukusebenza. So khathesi ngibona njengani kuza letha indubo eziningi kakhulu ebantwini la kwi-economy yethu ngoba siyabe singela production. Njalo inkangelelo zika baba uMthuli Ncube ezokuthi i-economy iza improve nge 7.5%. So kuyinganekwane lokho.
Lokhu kugcizelelwe ngusomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi inyathelo elithethwe nguhulumende ngelocuku.
Okwenziwe nguhulumende wezanu-PF uhulumende kaMnangagwa ikuba locuku, ikuba lesihluku ukuthi kuthiwe sokuvalwa ilizwe sokusiba le-lockdown yesibili ngenxa yokukhwela kwama-cases e-COVID-19. Yebo kambe ama-cases e-COVID-19 ayale khuphuka esiya phezulu, kodwa thina besikhangelele njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi-ke bafake ama-measures ayiwa nganqabela kumemetheka komkhuhlane lowo, hatshi ukuthi kuvalwe ama-business. Besikhangelele kokuqala ukuthi bavule transport sector, abantu benelisi ukugada bahambe kuhle ngoba umkhuhlane lo bawuthatha belayinele amabhasi kazupho khabaminyana khona, umkhuhlane lo bawuthatha belayine emabhenki bedinga imali, umkhuhlane lo bawuthatha belayinile ezitolo bethenga. Yikho bese kukhangelela ukuthi uhulumende akulungise khona lokho, ayenqabeli ukuthi umkhuhlane umemetheke usiyaphambili. Ebantwini abazisebenzayo sokunzima kakhulu kakophileki, sesizathola ukuthi bazabe bephambana ke lomthetho abantu behamba okungamelanga bahambe ngoba abantu abaningi ngathi mbe 80% yabantu beZimbabwe bayazisebenza, abaningi baphila ngokuthengisa. Yikho nxa bangasathengisi ukuthi kuyakusaphileki, abantu bagcina besithi hayi kungcono ukubulawa corona kuloku bulawa indlala ngoba indlala izabulala bonke labantwana kubona abantwana behlupheka belambile behawula sonto enhle naleyo yikho ke uhulumende sibona ngani uphambanisile khona lapho yebo kambe umkhuhlane uyamemetheka kodwa bekumele adinga izindlela zokuwenqabela lowo mkhuhlane kumbe ngakathi sikhuluma ngama-vaccines yena la kuthiwa asekhona ukuthi ahlolisiswe abonakale ukuthi angasebenza njani ahlolisiswe abonakale ukuthi angangena njani elizweni abantu bakancedwa njani akube le awareness ebantwini ukuthi bazivikele kulolu gubhane hatshi ukuthi abantu ke bajeziswe ngokuthi bavalelwe ukuthi bangaya emsebenzini bavalelwe ukuthi bangazisebenzi
undiweni uthi ubona njengenhlanganiso sebeke baphathisa izakhamizi zakobulawayo ukulwisana lobhubhane lwe-coronavirus
njengenhlanganiso futhi njalo azange sibange phela umsindo sithi khona thina abantu abavulele kodwa sisukumile futhi njalo sanikeza abantu ama-sanitizers sanikeza abantu ama-hand washing water dispensers okugeza izandla amabhakethi lana sanikeza abantu ama-mask kumamakethi angu-22 khonapha kobulawayo
uhulumende useke waphathisa abaswelayo ekuvalweni kwelizwe okwakuqala lanxa iningi lakhala ngokuthi imali eyayiphiwa uZulu yayincane kakhulu ungavunyelwa ukuhamba-hamba kwabantu okuqale lamuhla sokumise inhlelo zabezemidlalo bona abahle batshelwa ngabekhomishini ye-Sport and Recreation Commission ukuba akusavunyelwa ukuqoqa lokuphatheka kwezemidlalo kuze kuphele inyanga kazibandlela. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uchitheke sekugayiwe kwabezemidlalo njengoba inhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission ilaye ukuba akumiswe zonke inhlelo zemidlalo ukuze kuphele inyanga kazibandlela. Lokhu kuza ngemva kokuba umphathintambo wogatsha lwezempilakahle uConstantine Chiwenga ethule umbiko wokuba uZulu kumele ahlale ezindlini emsebenzini kuhambe abakuhlangothi eziqakathekileyo kuphela ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Intatheli zindaba yezemidlalo uWashington Sibanda uthi sekungalaluka kungasadlalwanga futhi lalo nyaka.
Ukuvalwa kwezemidlalo kutsho ukubana sesibuyela emuva njalo njengelizwe ngoba ke siyabona umnyaka lo ophelile ka-2020 uphelile kungadlalwanga ezemidlalo ngenxa yokubana ubhubhane lwe-COVID belumemetheka ngesibanga esiphezulu. Ngakho ke besikhangelele ukubana ngomnyaka lo ka-2021 sihle siqalele phezulu kodwa ke siyabona ukubana umkhuhlane lo lokhu umemetheka okuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba bekuhlelwe into eziningi esezizamiswa njalo. Kubuhlungu kakhulu ukumiswa kwezemidlalo lokho kodwa kuyinto khuthazwayo ngoba kuyingozi lakho ukubana sifake abadlali bethu labalandeli engozini okuthatha lo mkhuhlane.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ibikhangelele ukuba amaqembu omdlalo wenguqu eqale ukuzilolonga mhlazini kunyanga kazibandlela. Isifiso sabo singesokuba imidlalo yeligi iqale ngenyanga kamabasa. Zonke lezo nhlelo zihleza phenduka yize yikanti ezinye inhlanganiso ebezilenhlelo zemidlalo ngenyanga kazibandlela ngezigonqela abenhlanganiso yeZimbabwe Cricket kanye labe-National Athletics Association of Zimbabwe. Abomdlalo kakhilikithi bebehlele ukuqhuba umncintiswano we-2020 kusukela mhlazili 10 lanye. Ikanti abomdlalo wokugijima bona bebeqoce ukuqhuba umncintiswano we-League Cup Fun Run mhlazili 10 ukuthi mhlazili 10 lesithupha babe lomncintiswano we-Cross Country. Abomdlalo kakhilikithi labomdlalo wokugijima ngabanye abayenelise ukuba le mncintiswano nyakenye ndawonye labomdlalo wokubhukutsha kanye labe-triathlon. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Bekungelabantu abanenge emadolobheni abalisa iHarare lakobulawayo. Kulandela iziqondiso ezintsha zikahulumende ezokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.